So we see card is in the Bago VOA in the Bele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Ntulikazi 2022 ngumfrekisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalisele ukuvota bakhuthazwa ukubana bayihlola ukubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll.
Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho ku-voters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizahlala sonke siyokwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station, njalo ubaliwe yini ebantwini abothiwa ba-registered ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi.
Izisebenzi zikahulumeni zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform zithi awusange zincedi lutho.
Ukucatsha ngomunye kabusebenzi, i-reserve bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo ingaphiki into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi akusiqiniso ukubana inkinga zokukhula komkambo omnyama zibangelwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kumele bayehlola ubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu olwe-voters roll. Embikweni owethu lwenamhlala ikomishini ithi uhlelo lolo luzavulwa mhla ka 17 kulinyanga liyephela mhla ka 26. Ithi lola lo kumele aye lapho azavotela khona kuma-election centers. Njalo ithi nxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kuhle kulungisiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kutsha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansila ole-delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka-2023. Le-commission ithi umuntu oyenelisa njalo ukuhlola ibizo lakhe ngokutshaya ucingo *265# hashtag kumbe ngokuya kuwebsite elekheli ethi bvrainspection.zec.org.zw. Untungameli Nkomo uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso eye ekhaya vote 2023 uNkosi Konadi Witi, yena othi luqakathekile kakhulu lolu hlelo.
Lokhana kuqakathekile kakhulu ku-part of i-process le siyakiyo ekuthiwa ngiyi-delimitation, ngoba i-voters roll yona le sizayi-inspector yiyo i-voters roll ezasetshenziswa nxasokuqunywa okwequmeni kwezabelo. So kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele, sizathola ukuthi abanye babe-transfer from a constituency to another, sizathola ukuthi abanye i-information yabo ayikho correct. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzisele lithuba ukuthi ba-inspecte, ba-check-e amabizo abo, ba-check ukuthi bakhona yini. Okuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi khona yini ku-voters roll, ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho ku-voters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizahlala sonke siyokwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station, njalo ubaliwe yini ebantwini abothiwa ba-registered ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi, asikhangeleni amabizo ethu ukuthi akabe khona yini. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi nxa sikhuluma ngenani labantu ababhalise ukuvota, nxa ubhalisile lawe ubaliwe yini kumbe kawukho. Nxa ungekho bese sibone ukuthi singenza njani ukuthi ube part of i-electoral process. Kuyancedisa futhi ukuthi ama-elections angakakuyi, at least umuntu a-confirm ukuthi hhayi ngikhona la kuleyo voters roll.
Kulabo abangakuchaya indiva lokhu, ungabachasisela ingozi yokungayihlola imininingwane yabo. Ukuthi sokusenziwa idelimitation kumbe sokuvotwa bahambe bathola ukuthi ikukhona okungalotshwanga kuhle kumininingwane yabo. Yiphi ingozi esuke ibe khona?
Ingozi enkulu ekhona ukuthi uvuke ekuseni usuthi uyavota, ufike utshele ukuthi hayi ngekuvota ngoba ibizo lakho kalikho kuvota sorosi. Uhlupho olulandelayo ukuthi kuthi sithi uyavota bethathe i-ID yakho bebona kubhaliwe kuvota sorolo kubhaliwe ku-ID yakho akuhambelayo. Kutho ukuthi khona isizalwane seZimbabwe lesi sabe sithi sibhalisile ukuvota kodwa esuke engathi le thuba lokuthi akhethe ukukhokheli angafuni ukuthi umkhokheli ewadini yakhe kumbe ku-MP kumbe ku-presidential. Njalo kade kule ku-delimitation lapha ikuthi i-delimitation isebenzisa ama-numbers ukuqinywa kwezabelo kusetshenziswa ama-numbers. Kuqakathekile ukuthi nxa ungumhlali weMagwegwe njengomzekeliso kumele ukuthi nxa u-checker i-inspector voter roll ubone ukuthi ubhalise kwafa eMagwegwe. Ungatholakali ubhalise eNkulumane lapho ungasoze ukwanise ukuthi even ngelanga usuyavota uyevotela khona umbugcine usibhalise u-checker. Wena uvele usuzihlalela kobulayo. So kuqakathekile khokhani ukuthi ube kwazi ukuthi imininingwane yakho iminjani ku-voters roll eproducewa yi-state. Ama-mistakes akhona kuyathi kuphanjwa lapha emakhompyutheni ibizo lakho lingabhalwa kuhle njengelami elide kangaka. But kuqakathekile ukuthi ithuba leli silisebenzise ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi i-information iqondile ngisemagwebhu esibilani sengasukela ubane sengisungakwanisa ukuthi nxa ukulungiselela ukuvota uvote ngo-2023. But okuqakathekileyo futhi ukuthi imininingwane leyo ava abhaliswe ku-constituency yona lancedisa nxa sokuqinisa leyo.
Oh, Nkosikona Dibithi, isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023. Izisebenzi zikahulumende zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform, osithi lumanyano awuzincedi ngalutho. Zithi zizaqhubeka ngesinqumo abasinika uhulumende esamaviki amabili andubana bakhalale umsebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva komhlangano wezisebenzi zikahulumende zikhalaza ngodaba lweholo lazo ezithi kalincedi lutho. Uhulumende uyala esithi imali ayinika izisebenzi yiyo ayenelisayo kodwa ukukhwela kwezinto okwentengo yempahla ezisetshenziswa nsuku zonke sekuthiye izisebenzi zingasela okokwenza. Abameli benhlanganiso ezimela izisebenzi bathi akusancedi ukwala bekhulumisana lohulumende ngoba engabalaleli. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi njengezisebenzi sebediniwe ngokusetshenziswa.
Asiqali thina lamhla sesize sajoyina ngezinye izisebenzi. Thina njenge-ATUS sakhuluma kudala ukuthi MJNC isiphamaso se-dialogue platform. So nxa ezinye izisebenzi sezikubonile ukuthi laphana bezisenza umdlalo ukuthi sesiyaqalisa njengezisebenzi ukutshela uhulumende ukuthi izisebenzi yithi khuluma lathi ngeholo lethu. And indlela elula yokukhuluma lathi ngeholo lethu ikuthi sivuke sitshele uhulumende ukuthi iJackson izazihlabela umuntu yodwa, ichoko izabhala emdulwini yodwa, labana abagebhayo emamayinini baza ipiki la izavuka igebha yodwa. Kodwa okubalulekileyo lina balelelo bakastudio 7 lani Zimbabwe yonke, nxa kudubeka isisebenzi sikahulumende kudubeka wena ngoba yineli qhatshwayo emzini yami. Sicela ukuthi mhlaka 18 lisincedise ukutshela uhulumende ukuthi ibhondi kalisasebenzi. $100 liyana kababiseli 450 abayijontshayo. Asidinge enye ingxenye ukuthi yayanga yona leyo abazayifaka 450. Sizajabula ukuthi lamhla sesibuyele ku-2018 ngo-October. After October uteacher uhamba ngezigamba, ipolisa lihamba ngezigamba, amasosha ahamba ngezigamba. Pho oncedisa uhulumende mbani? Uhulumende weZimbabwe kade sibukwa kubi ngenxa yezisebenzi zakhe esezithola iganga lonke. Ziyatshiswa e-South Africa izisebenzi ngotisha abatshiswayo, ngonensi abatshiswayo, ngodokotela abatshiswayo. Moyo Themba kuye ATUS spokesperson.
Ukusenjalo ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyasola ukuba ukhetho luka 2023 lungaphuma kakuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli Mnangagwa egcobe abantu abaza kuba ukomiti yezekhi kumnyaka ozayo, wabeka indodakazi kamsekeli wakhe ukuba ibe ngenye yabantu abazakhangelisisa ukhetho. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana uSalo Siziwa uthi njengebandla ukubekwa kwendodakazi kaMohati uAbigail Millicent Ambrose Mohati kuzekhi kuyadanisa kakhulu.
Ngiyabonga indaba ka Commissioner Mohati, indaba okufanele icubungulwe yiParliamente. Sithume ama members of Parliament ukubana ke indaba le icutshungulwe ukubana wangena njani, ikakhulu nxa sikhangelele interview ayenzayo njengomuntu ke o-interested njalo ngenxa yokunoba bakhe ngumuntu ke o-contesta kuma-elections. Asikhangelele ukubana iZimbabwe Electoral Commission ingayenza ke into enjalo, yikho ke sisiya emadale njalo sikhulumile ukubana ngenxa into le engalungiswanga sizaba lokuhlangana labantu bonke ukubana sitshengisele ukubana thina asila kuthaba njalo lokwamukela indaba ke yokufakwa kwamntwana kaMohati ukubana ibe ngukomishiner exact. Sikhangele ukubana uMohati is an interested party.
Uqhubeke esithi njengebandla balezikhalazo eziningi abafuna zilungisiswe kungakenziwa ukhetho, ezibalisa ukuba bazi lapho okuzalungiswa khona lokuthwala kwamaphepha okuvotela ama-ballot papers. Uthe njalo bafuna ukuba uhulumende abavumele kube lokukhulumisana nokukhumisana umlotha ngodaba lokhetho ukuze lukhiphe impumela eyamukelekayo. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Duwe uthi ibandla lakhe yilo elaqala ngokukhuluma ngodaba lokukhumisana esithi bavumelana le-CCC kulolu daba.
Udaba lokuthi kumele sihlalisane phansi njengabantwana beZimbabwe ukuze silungisise konke okusihluphayo okubalisela okokwenza lokhetho, imithetho yokhetho. Ludaba ebesivele silufuqa, yikho besikugijimisa kakhulu khonokho osokubonwa ibona labo asebekhuluma labo asebesilandela umbono esivele sawubeka ebandla ngaphambilini. Abadala abaziyo bathi hayi, imidlwane kayithungululi ngalanga linye. Kuhle ukuthi sebekubona, osokumele sikwenze ukuthi sincedisane ukufuqa khonokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa singazange sibe lengxoxo ezimayelana lokuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, akusoze kube lokhetho oluzaba lempumela enhle. Nxa singabanga lokhetho olulempumela enhle, kutsho ukuthi into ziyabe ziyaqhubeka zinjengoba zinje. Ngakho ke into thina esiyaziyo njengebandla le-MDCT ukuthi abantu bangahlala phansi bakhulumisane, akukho ophuma engaphathanga lutho. Yikho nje sasisithi asihlaleni phansi sonke nini, sihlale ngokuhloniphana, sihlale ngokwazisana, sihlale ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi kube lempumela ezaqhubekisela ilizwe lethu phambili.
Uyaqhubeka ukufuthelana elizweni ngesikhathi amalungiselelo okhetho luka 2023 esekusiba ngasaphezulu. Ngimele isitu 7 ngiseHarare. Nimlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance likhuthaza abantu ukubana belivotele kukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlalakahle elizweni. Lilandela iziqondiso ezimunyethwe logalo lwabebandla olwe-Matabeleland Freedom Charter. Umholi we-Freedom Alliance umnumzana Samuel Hadebe utshele osandakele mhlanga we-Studio 7 ukubana basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
umbuso okhona sesizame sazama sakhela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwanga thina akukho esikutholayo kasilalela kulokho esikwenzayo ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu siyachonela yiliphi lifa esilikhiyela abantu abethu ngoba kunje akukho yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono osonipha abantu bonke ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlangane laye walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance uphikisana lakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyaziqhubeka sikhula lokukhulu khathesi yikwakha ingatsha zobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga wakhiwe-ke ingatsha kukhulise umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi lemhlabeni wonke jikelele lapho kuthola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabili okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlahlandlela sakunenge ofale kwakhiwe esithi thina ama-policies le-conferences aye-policy kuyakhiwa-ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqakathekileyo ngoba kunengatsha zabontanga kunengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapha awokunqoba sesikhangela lamanye amabala
i-Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu bephakathi kwalolu daka belethuba lokuthi bangazenyula kulo akungeke kube njalo kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo umbuso wobudlova umbuso osebenzisa ukwechisela umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sesitheleyo ndlela sizahlehlela emuva hhayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisithi ozanu PF labo CCC lilokhe ligxile emathebeleland kuphela kumbe lizasabalala liye la kwezinye izigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi siyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuzifika kizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na phala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa kuneni kuyalumatha kugcwale indawo lathi sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabanzi hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuwukuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho soze sinithale ngalokho engingalikhiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyidinqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngikhokhoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lizwi lethu sikhulume ngazo ilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu nani
umnumzana Samukele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi wephula ilungelo loluntu Ulive Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa nabasakhulayo abakuhlelo ole Nelson Mandela Youth Fellowship. Oluletha abasakhulayo uzofunda ukuzilolonga kuhlelo zentuthuko abazisungulayo besekhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Onobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen uvumelene nomunye wakhe weleJapan uShunichi Suzuki ukubambisana ukudinga amacebo kwenqabela udubo lokuqonga kwentengo yokudla lempahla iqakathekileyo empilweni yabantu nsuku zonke kanye lokwehla kwamandla emali zamazwe omhlaba okubangelwa yimpi phakathi kwele-Russia nele-Ukraine. Iziphathamandla zombili zihlangene edolobheni le-Tokyo kwele-Japan namhlanje. Obona ngobudlelwane bukahulumende weSouth Korea lamanye amazwe omhlaba uPark Shin uhlangane lomeli womutsha welemelika elizweni lakhe u-US Ambassador to Japan Philip Goldberg edolobheni eleSeoul. UGoldberg ufike kulelo lizwe ngesonto ukuyaqalisa umsebenzi wakhe. Usiba lukhulu wesabelo seTexas khonapha eMelika uGovernor Greg Abbott uthi uyasekela isiqondiso sokuthi wethule umfanekiso owevidiyo ende okwedlula ihola lonke wesehlakalo sokudutshulwa kwabantwana abaphose bafike amashumi amabili esikolweni eseRob Elementary School edolobheni le-Uvalde ephambana lesiqondiso sikamtshitshisi omkhulu waleso siqindi. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lesizwe iReserve Bank of Zimbabwe RBZ uDr. John Mangujka uthi yena akusiqiniso ukuthi inkinga zokukhula komkambo umnyama zibangelwa nguhulumende ngoba yena ke engasatholisi amankampani imali yakwamanye amazwe esithi amankampani lawo yiyo athengisa impahla kumbe ukuqhuba imisebenzi kahulumende yiyo aya kulowo mkambo uyathenga imali. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Echasisa indlela umkambo owe-auction system osebenza ngayo kukomiti yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali kahulumende i-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. UMangujika uthi udaba lokuthi uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuhlawulela leyo mali lawo mankampani athengisela uhulumende impahla afaka intengo eqonge kakhulu okuthiwa ngesiNgisi yi-forward pricing, njalo lapho esebhadaliwe leyo mali yakuleli aya khona emkambo omnyama ukuyathenga imali yakwamanye amazwe besithi ngoba amankampani la afuna ukulondoloza imali le ikumali yakwelemelika. UMangujika uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhangelisise indlela athenga ngayo imali lamankampani kanye lendlela esetshenziswayo ukuwabhadala.
What does this mean in layman's language? Because you don't know when the government is going to pay you. For example,
ukutsho ukuthini lokhu ngolimi lwabantu oluvamileyo? Isibonelo, esikhundleni sokusebenzisa intengo yemali esemthethweni ngaleso sikhathi, inkampani inquma ukusebenzisa iqonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi izokube sifike kuleyo abayabe beyithile. Ukuthi lapho uhulumende esewahlawulele la mankampani aqonda khona emkambo omnyama ukuyathengisa imali yawo. Ma lokho kusenzakala, ukutsho ukuthi wonke umnotho uyalandela.
Kodwa umnumzana Efi Dlela Ncube ongumcebisi kwezokulondolozwa kwelungelo labathengi kunhlanganiso AN National Consumer Rights Association NACORA uthi okuthiwa nguMangujika yikucatsha ngomunwe.
Ukucatsha ngomunye kabusebenzi, i-Reserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo, ingaphiki, into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle, ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusenjalo uMangujika uthi eleZimbabwe alilawo amandla wokuthi libe ngelisebenzisa imali yakweleMelika njengesetshenziswa nsuku zonke. Inkulumo kaMangujika iza ngesikhathi kulokukhalaza okukhulu ukuthi ngabe ilizwe lisebenzisa imali yakweleMelika njengendlela yokulungisisa inkinga ezikhona ehlangothini lezomnotho, ukukhula lokuqhela komkambo omnyama elizweni, ukuqhubeka iphela amandla imali yakuleli kanye lokuqonga kwentengo yempahla. uMangujika uveze lokhu njalo ngesikhathi evela phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali, i-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance, esithi imithetho ebekelwa uhlangothi lwezemali kanye leziqondiso zakhona kuyingxenye yemizamo yakhe uhulumende ukuthi alungisise inkinga ezikhona kulolu hlangothi. Kodwa uNcube uthi indlela yokusebenzisa imali yakwamanye amazwe kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje, hathi kube lokhe abantu betshayelwa imithetho engapheliyo.
Idola leZimbabwe ngeke liqine nje ngokutshayelwa umthetho, liqiniswa ngezomnotho ezingekhoyo. Ngakho ke okungcono yikuthi kusetshenziswe imali yangaphandle, lokho kuthiwa i-dollarization. Yikho kuzavikela abantu ekuthini izinto zingakhweli ziya phezulu kuso sonke isikhathi, bakwazi ukuthi impilo yabo bayihlele ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende agoqela umnumzana Energy Mtodi weZANU PF, umnumzana Rusty Makam, lo mnumzana Willis Madzimure abe Citizens Coalition for Change CCC, baveze ukukhathazeka ngalolu daba lokuthi imali yakuleli iqhubeka isenziwa ukuthi iphele amandla ayo, kanye lokuthi uhulumende uhlawulela eminye imithelo yakhe esebenzisa imali yakwamanye amazwe. Bathi lokhu kukhanya uhulumende ngokwakhe engayithembi imali yakhe, besithi imali yakuleli isiseduze lokwaliwa ngabantu njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, emdlalweni wama-chevrons wesibili umkhankaso wokudinga amaqembu kuyaphatheka umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba e-ICC Men's T20 World Cup, banqobe ijezi ngamaranzi angamashumi amabili lantathu. Umncintiswano wamazwe omhlaba uzaqhutshelwa kwale-Australia ngomnyaka ozayo. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Nyaji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amane lesithupha 146 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evin uthi bebevele behlose ukubuthelela ikhulu lamashumi amahlanu amaranzi.
Besicabange ukuthi singazifaka esimeni esihle nxa singafikisa ikhulu lamashumi amahlanu, njalo sibonga uLuke Jongwe labanye abayenze siphose silifikise lelo nani.
UJongwe utshaye amaranzi angamashumi amabili lathoba munemunye ngamabhola alitshumi lantathu, njalo ulandele uSean Williams kubadlali beqembu leZimbabwe abathole amaranzi amaningi. UWilliams niyokhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle emdlalweni wanamhla ngemva kokuba etshaye amaranzi angamashumi amahlanu lesikhombisa ngamabhola angamashumi amathathu lathoba munemunye.
Ngokubona kwami abantu bebekhangelele ukuba sitshaye amaruns amaningi ngemva komdlalo wethu wakuqala. Isimo senkundla singaguquka, kodwa inhlelo zethu kazintshintshi, njalo nxa singaqhubeka silandela lokho esiyabe sikuvumelene njengeqembu sizaqhuba kuhle sibe nabadlali abadonsa kanye kanye. Inkundla yakhona inkulu njalo ibhola alitshayeki lula, kodwa wonke umdlali engenza lokho okumela kwenze konke kuzahamba kuhle.
Iqembu leZimbabwe lele jezi yakusibaya sikaGroup A ndawonye lele United States of America kanye lele Singapore. Iqembu leZimbabwe lele United States alemiklomelo emine iqembu ngalinye ngemva kokuba ele Melika linqobe ele Singapore nge 132 runs emdlalweni walo wesibili. Emidlalweni yosuku lwakuqala ngomvulo ele Zimbabwe linqobe ele Singapore ngama runs angu 111, kuthi ele USA lona litshaya ele jezi ngama wickets ayithoba minembili. Ngolwesine iqembu leZimbabwe lizadibana lele United States emdlalweni wokucina wezibaya, njalo elizanqoba lapho yilo elizaphutha liphezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup A. Ukapteni weqembu leZimbabwe u-Evin uthi kuzamile babophe ziqine ngolwesine.
ngumdlalo omkhulu kumaqembu amabili njalo thina kuzamela sicine ngalokho bese kwenza kuhle athi uba sizihluphe ngalabo esidlala labo kunidlalo
selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.